Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo womhlazi ku 17 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions, abantu bazavunyelwa yini ukukampeina ngalesi sikhathi sama by elections ona lawa.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa.
Mina nyanqoba sibili akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona nyanqoba ngaze kubuye ubani ngaze kubuye ubani lapha uvele bayakwazi
silengqobo lomela isigaba se South Atoneta le leparlamente engwebandla le MDCT umnumzana Peter Moyo othi lesi sigaba siyabuyela kubandla le MDCT
babe yengana ungana soze kube la election ngani bazakwenza ijeni ukhathesi sibemoni labezana ukuthi kalabantu umuntu ozofuna nje ukuzenzela umathanda.
Ibandla leMDC Alliance lithi alisoze livume ukuhluthunelwa ibizo lalo ngele MDCT, kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngodaba lwebizo lebandla. Inani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azaphatheka kulolu khetho. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umthetho wama by elections uthi kumele avikwe kumba be proclaimed within 90 days. Izanu PF ikwenze ngabomo ke ukuthi inike amanye amabandla ithube elincane ukuthi nominations ihlala mhla ka 26 then ukhetho lungo March. Yithi sibone ukuthi akula sikhathi sokukampaigna, njalo ba announce lolu khetho bono Emerson Mnangagwa. Abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions, abantu baza funyelwa yini ukukampeina ngalesi sikhathi sama by elections ona lawa. Bathule ngakho, benzela ukuthi amabandla njengathi bewahlukumeza bewabopha. Kanti ngakweni ngicele izekhi kuzofika namhlanje, kudala sifuna i-voters roll kusukisela umnyaka ophelileyo kwaze kwaba kathesi, ithi ayikho i-voters roll leyo. So kuyasibonisa ukuthi ona la ama by elections lawa vele aserigiwe. So ke inkulumo yami ithi akula ndlela esizagqugquzela ngayo abalandeli bethu ukuthi bavotele liphi ibandla, ngoba sihlukene nge-ideology. Siyakwazi sikufunayo thina, labo laba ababelieve ukuthi bayakwazi abakwenzayo abenze ngendlela abakubona ngayo.
Manje ukungaphatheki kukhetho kwenu, ukhetho lwama-by elections, kuyakhomba na ukuba langokhetho luka 2023 alisoze lingene kulo?
Babu Gande, ukungaphatheki kwethu kathesi ngicabanga ukuthi izizathu sizifakile. Ngo-2023 kuningi okwenziwa libandla lethu okukhomba ukuthi we are not an electioneering political party, kodwa silibandla belikhathalela ukuthi abantu bakithi babekwazi ukuzilwela, siba empower ngamalungelo abo. Ngoba uqala sinanzelela ukuthi abantu beZimbabwe kumbe ngithaba komthwakazi amalungelo awo kahlonitshwe eZimbabwe, njalo lokuthi bavotelani abakwazi. So thina kathesi sibhizi siyabhoda nje besema emakhaya fo amalanga ngifo edlulileyo kubonkayi labolupani sihamba sifundisa abadala ngokuqakatheka kwecause esihamba ngayo self determination eyokuzikhulula siphuma elizweni leZimbabwe sizimela sodwa
manje nxa kuyikuthi liyangena kukhetho lomnyaka ka 2023 kuyini elikwenzayo ukuze likhuthaze amalunga enu ukuthi abhalise ukuvota
thina sithi nxa sitshela abantu njalo sizichaza kahle ukuthi singobani sithi si revolutionary party esikwenzayo kathesi ukufundisa abantu bakithi okokuqala sinanzelela ukuthi emathebeleleni lasemigenzi abantu abaningi basebekhalela indaba yokuvota besithi kudala bevotelo zanu PF kudala bevotelo MTC akula nguquko abayitholayo ngokuvotela la amabandla so ke abaningi bebesenza lokhana okuthiwa ivota apathy ngesilungu kumbe bengabhalisi ukuvota njalo sithe sihamba ezabelweni ngo-27, 28, 29 December besise Plumtree kububulilima kanti kumalanga ladlulileyo besikubonkayi labolupani sananzelela ukuthi abantu bakithi abala ma-birth certificate abalazithupha okubenza bengayenelisi ukurejista ukuvota so ke thina sisabhizi kathesi sincedisa abantu bakithi uzakhumbula ukuthi abantu bakithi okunye okwabenza bengatholi incwadi zokuzalwa sebeze bengabantu abadala indaba yombhuqazo owegugurawundi so ke thina sisakhangela esingakuthi ngesilungu yi-primal problem eyenza abantu bakithi babe-affected ngokuthi why bengarejista ukuvota kanti njalo uzananzelela lokuthi izekhi isithe yona yona abantu bemathebeleland abarejistanga ukuvota kusitsho ukuthi ku-delimitation process yabo bazanciphisa amasitsi asemathebeleland north konke lokhu kuyinto nje esididayo futhi esithi thina sisafundisa abantu bakithi ukuthi kabarejista ukuvota ngamanamba ngoba ukuthemba ukuthi abantu bakithi barejistile ukuvota thina njengebandla singenzanga yethu homework sabachumayeza sababonisa lokuthi kuqakatheka kangakanani
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote ngenkulu
asambeni madoda
siyovota unela isigaba seSalbaton eHarare edalela iParliamente engwebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo uthi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMDCT sixoxelayo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi mina sengalungisela sibili ngiwamelele ama elections anytime come 2023 ngiyabe ngikhona ngisebenzile kule constituency kakhulu akula umuntu ongakwazi lokho engikwenzayo so ngizinikela ebantwini ukuthi abantu bazazikhethela lokho abafuna ukukwenza kodwa ke ha uyabe ufuna ukuncintisana nami sibili aqini ngoba yakusasetshenzwa sibili
manje njengoba isigaba seHarare sikhanya sihlala sithathwa iMDC Alliance ubona kuzahamba njani uyanqoba yini kukhetho loluzayo
mina nyanqoba sibili akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona nyanqoba ngaze kubuye ubani lapha kuvele bayakwazi umuntu wonke akwazi impela ukuthi kona asoze angcinde ngithola kanye so into abayaziyo leyo sengazi amanye ama constituencies ukuthi kona kuya kunjani kodwa kimi ngapha hayi yangama okova ngoba ngisebenzile sibili okuzwayo bantu bayabona engiyenzayo lakadesi lokho ngisebenza ikubona ngazama ukuthi kona ngingaxotshwa ngoba ukuxotshwa lokho yabungela plan yokuthi abantu uzabayenzelani so nxa ungela plan yayenza zonke izinto ezenza ukuthi kona uxotshwe eParliament abantu kufuze babe balimuke bengabovotela abantu abapho ukuthi uyahamba eParliament namhla usuxotshiwe abanye since MDC fonyo sebexotshwe kathathu kuyini konoko umuntu kufuze aqede term yakhe ufuze obe le tactic yokuphila kona ngale eParliament usebenzela abantu akona ukuthi kuvotele ukuxotshwa kuphela votwa babaye abakuvotele uxotshwe bakuvotele uxotshwe so abantu bona labo asibafuni
umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare edalela eParliament engwebandla leMDCT
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leMDC Alliance lithi alisoze livume ukuthunelwa ibizo lalo ngele MDCT. Kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngebizo lebandla. Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance usithumele umlayezo kamakhali khukhwini echasisa ngalolu daba.
Umunzura ujoyine iparty le ngo-2006 evela kwi-United UNC elidwa ngubaba Mzorewa. Ngakho yala lungelo lokufika sedeclare ukuthi yena lebandla lakhe yilo lile mvumo. Lokho kwenziwa kuphela ngujaji oze kuzwa leli cala akhona ukubisa amacala amadala angahambelani laleli icala. Into yokuqala mahlabezulu ukuthi i-composite agreement eyafoma MDC Alliance ithungamelwa ngubaba uTswangirai ya expire khona phana umama uDr. Khupe esenze i-congress yakhe. Saphinda sinabe MDC Alliance senza i-congress yethu ngo-2017 eGweru. Njalo ngayibala kuhle ya expire ngo-2018 after elections. Umunzura sokukhanya ngani ngumuntu ongasaziyo osethwele nzima ngoba abafowabo lama masters akhe izanpf simlahle ngaphansi simjikele ngaphansi kwebhasi abeyengana ungani asoze kube lama election ungani baza kwenza iGNU khathe sebebonile abezana ukuthi kala bantu umuntu ofuna nje ukuzenzela umathanda. Sibona ngani ulama tendencies lama characteristics of being an opportunity umuntu ophonga usengezimithiyo. Ulama characteristics afan athi khombisa umuntu ongani yi-traitor esingathi kudala kuthiwa ngochombo oselouts. Njalo sesibona ungani uphambene ngoba kasakwazi into eyenzayo. Uthe xotsha abantu ephalamenti ama-MPs ethu lamakhansila wathi ubaxotshele ukuthi sebemukile ku-MDCT bayakwakha ku-MDC Alliance. Incwadi zonke baxotshwele ukuthi sebejoyine i-rivalry party ekuthiwa i-MDC Alliance. Yikho ke khathesi sephinda esidla amahlanzwa akhe sesithi ibizo lelo ngelakhe. Wabaxotshelani njengoba i-MDCT le-MDC Alliance esithi iyafanana. Mahlabezulu, thina labantu beZimbabwe kakhulu esihamba labo ku-MDC Alliance asoze sitshelwe mhlahlandlela ngumonzora ngoba umunzura ubuye izolo ku-MDCT. Mahlabezulu, asithandi ukuthi thina sicabane lamanye ama-opposition parties. Injongo yethu ikukhupha iZANU-PF esihlalweni constitutionally. Yikho ke ubona sesihamba sikhuluma labantu sisithi citizen conventions for change. Khathesi sesizimisele ukuthi konke okubi okwenziwa iZANU siyakufake bantwini. La uKamunzura sebemhlanzile yikho libona nje abasupporta umama uKhupe sebesala ukuthi babe ngamakandidates ngoba kuyayangisa. Ngalokho mahlabezulu, thina sizasebenzisa ibizo esilitshelwa ngabantu i-executive ye-MDC ayilamandla. Thina sizalalela abantu njalo ibizo lokuthi MDC Alliance ngelethu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni. Inani lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 lababanjwa igciwane leCoronavirus liqhubeka lisehla. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 kumanani awethulwe izolo. Leli linani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamanani ensuku ezisanda kwedlula lapho lolugatsha beselusethula amanani abantu abadlula amathumi amathathu ababulewe yi-COVID-19. ababanjwe igciwane le-coronavirus balikhulu lamachumi amane lane 144 kumanani awethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington D.C.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-The News Hawks lilodaba lokuthi omela isigaba se-Norton edalele lephalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uthi ibandla le-ZANU-PF kumele lichiyane lomkhuba ukuthi bonke abalembono echiyana leyabanye bayizitha. Umliswa waxotshwa kubandla le-ZANU-PF esitheswa amacala ambalwa. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe isiphathamandla sezokhetho ebandleni umnumzana Dickson Zora ngoba wayenza ubungilimbane ekudindeni amaphepha okuvota kukhetho lwezigaba ngomgqibelo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela njalo ntungameli Nkomo kini lonke ma-Afrika amahle. Kodwa ama-Afrika amanje sebheda njengalo mnyaka le bantu bakithile isikhalele lisizwele sihloko isikhala ngama-permit. Into iyavela kule mnyaka le njengoba sesibona nesisemasegoli sokukubi shem sokukubi. Angazi umbumi uNankagwa nguyobathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sibaleke siye khona lesiyengena edesertini yakhe. Bani kuthiwa ngumuntu olengqondo ocabangayo, bani kuthiwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke ma-Afrika. Bantu uyazama ukuthi abantu evula amarigeshini evuleni bengabutheleli amapulazi wonke. Phela siyahlupheka emhlabeni kathesi nje njengoba nikubona kunje nje abantu bethu bazaphila ngani. Ngibongela nondoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane manxa uyala nqonqono sidumelane siwele phansi lena kusajiki lapho vele nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda le nto.
Salomonake bakithi sekhaya eZimbabwe, salomonani lonke balandeli ba-Studio 7 linjani. Ngiyalibingelela kakhulwini. Siyabonga kulumhlelo zenu zonke ehlala isinikeza zona. Siyazilalela kakhulwini ngokunamandla. Kodwa namhlanje ngengahleka kakhulwini, ngizengahleka impela ngaze adabuka imbanje. Imbanje zami zaze zababuhlungu ngokuhleka. Ngizuze ugawula ekhuluma ugawula ezithi hayi iqiniso ugovernment fuze efakele abantu imali. Ngeqiniso hayi nawe gawula uzowakhuluma into enhle lawe njengomuntu mpela lawe gawulwa. Hayi wabona wahlala ukhuluma njalo gawula lawe usupport abantu isikhalozo sabantu nothi uhlalo uba against abantu abasolayo inhlupho zothi abaphathwa kahle abasebenzi bayasiza but abaholi lutho. Hayi namhlanje hayi la ngujala uhlombe ubabagawula hlalo fakaza la iqiniso uthi hayi abantu abafike bafakile imali nothi uhlala siba opposite labanye kungani lawa sisebenzi sikagovernment kulawa usebenzi ukhulumende. Hayi ngiyabonga bengithe nami ndlulisa umbiko wami nami uthi awugawula uzowakhuluma into ezwakalayo namhlanje mpela la uthi hayi igovernment futhi sifake abantu imali ngoba mpela ngizoholisa umuntu i-$5 uyathengani i-$5 into zenzidula kangaka. Hayi ngiyabonga ngiyabonga kampela umnyaso seduze badala la ntlela yavota bogogo lingakhohlwa phela ukusayina kwena uxa ude ubhalwa njani bogogo khona ngapha emagushwini khona ngapho emathebeleni north lingakhohlwa uxa ubhalwa njani zamandla phela lifa uxa ungcwe lingafufa uxa unophusha isquare phumela lengaphandle fundani phela nokubhala kahle bogogo. Ngiyabonga
Studio 7 linjani basakazi bami, ngajabula mali ngabala le voice yami. Ngicela ukuhambisa umlayeza kuma South Africa lapho. Sebabona apha kuma social media bahlanganisa sibili bayadoyidoya bayahlabela eZimbabwe, 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 eZimbabwe. Kathi-ke kathi abazwanga ukuthi siphiwe umnyaka we-1 i-government yini. Ngabasekele siqedisele umnyaka sizihambele mani hawu. Bonani thina kathi kanti kuthiwe sizohamba vele ngo-31 zika December 2022. so bajaheni bangabona abahlale phansi uhulumende ayenza kwenza hawo kanti bobona andina lati sisafela khonapha yini maybe nxa singaqala enye impilo ezweni lethu ezweni lethu elihle lapha phela leli lizwe lihle nje ngomningi uthi kule misebenzi kuphela kodwa ngobudlova lifile kodwa udlova lo sebesidide sikwenzayo thina sizabuchisa siyalichiya lobudlova balo nodwa into engifutshela yona kuphela ukuthi babe kwathi ubukhosi ngamazolo kusasa yibe siyabasibabiza ngama South Africa kusasa ubukhosi ngamazolo mangala nje wonke amakampani la ngama foreigner siyalichiya madoda sicela lisixolele nje sisebenza lo mnyaka kanti into enye lenye le notice ngike sikhambe sichize imali zethu lapho ngoba sesiliyakhela amazweni sesilinotisile ukuqhasa kumbuluza sikhathele ngani madoda sikhathele ukubizwa ngamabizo sozithola lana majida no problem
linjani balaleli be studio 7 labasakazi bethu okhuluma ngumemori emperengwa ngicela ukuthi ngibuze izizalwane zemperengwa west ukuthi bathini ngo-MP wethu ongakasenzeli lutho for the past 15-20 years isimvotela so ngicela ukuthi sike silukhangelise udaba lolu bakithi bantu bemperengwa west sike sivuke lathi kulabantu abatsha banjabo magida abangasinceda ukuthi bevuse isigaba sethu udoram kasincedi ngalutho imigwaqo ifile into yonke vele ithi upside down then yena uthi imoto yakhe ayikwanisi ukuthi ifike ngapha yinxa ukuthi imigwaqo ifile so umlando kabani ukuthi ekwenze konke lokhu so ngicela ukuthi bakithi bantu bakithi sike sivuza amehlo sidinga abantu abangasinceda ukuthi sivotele abantu esazi ukuthi bazasinceda kusasa
salubonani kustudio 7 ngiyabingelela kubasakazi abasilethela indaba eziliqiniso lendaba eziyizo emnilami igama ngu-Adolf Shaba mina into engifuna ukukhuluma ngayo yile ndaba ye-MDCT labodakla asimonzora laba bathi bona bazongena ku-election we-MDC Alliance othi njalo igama le-MDC Alliance ngelakhe i-MDC ngeyakhe amboni ukuthi lo muntu ikhanda lakhe sisebenza kahle izani simsebenzise ngitsho le ngqondo zakhe amboni zisasebenza kahle ngoba lwana umuntu wavele wafika i-MDC ikhona ngokwazi kwami lwana umuntu wajoyina i-MDC ngo-2006 usebuye esebenzisa nje into engayo zimbe imithetho ayiphiwa izano ngoba ethola abantu abanje ngavune esentshamisa owashman ncubo tenda ibidi bevele bekhona ku-MDC but kuye ikhulume ethi lonke leli gama uphiwa amandla angazi ukuthi la mandla bamupha wona anganayo kodwa mina ngokwazi kwami sengalisebenzisa lelo gama abantu bezimbabwe ababona iziphukuphuku bokuthi sebengaze behluleka ukwazi uma i-leadership abayifunayo njalo ngile themba lokuthi unesentshamisa le team yakhe owashman ube otenda ibiti uDavid Coulthard banayo indlela yokumelana nalo satane lo ngisatane ugqobo lwakhe straight
sanibona ngesitudio 7 this is good thing abantu bakithi ngeke ngazi lapha no-hot ukuthi thina abantu bakomthokazi silobandlulula sikabandlulula thi azange sahamba zayobulala abantu besishonini ngegugrawon azange sahamba zayodiliza amathuna esishonini yokuqela kufike phansi yabo
linjani walaleli bakastudio 7 lani basakazi elisakazela indaba ezimnandi osithandekile uChris Gandhi odungamela inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedisi hayi sithi libambe injalo siyazizwa mpela izindaba ezingathathi hlangothi yindaba zeqiniso indaba ezingasekela ihlangothi sibili hayi siyazizwa izindaba siyakwenzelwa amabandla akhankasa akhankasa amabandla hayi namhlanje zothanda ukuphawula nje ngezapho izapho kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi kuthikhafulwe nini izana njalo izapho siyabuya nge-strategy sawo senesiyana eseyiso sabulalisa abantu bakithi ngegugurawonde ngoba izapho ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izapho yona ilokhu isafunana nale zimbabwe into yabe ihlula kudala basesenezikhathi lokuthi bengayikwanisa manje hayi izapho mayisahamba ngestrategy sensane esiyisesalimazisa abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kule sidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi sivoteleni umthwakazi wayeliqembu engimbona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina sengabantu bemadebeleni manje zaphi funa ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokhu ngamazwi le-oil
salibonani basakazi be-studio 7 nes sakaza njengoba zinjalo. Mina ngumbanda moyo komnyama esigabeni ugama kwama village ward 9 kulima west plant. Ya indaba engizwa la ku studio 7 indaba emholo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba mabengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kuma teacher abengasakwanisa uku concentrate ukufundisa sokubulala intuthuko ebantwaneni ngoba laba bantu kuyafana nje bonke lamapolisa konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika namuhla likhefu lokunanza kwayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. wabulawa ngomnyaka ka-1968. Leli kefu lidlalwa ilizwe leMelika liphakathi kweyezi likangqwaqwane isnow okwenza abantu abaningi bengavakatshelani njengenhlala yenza. Kolunye udaba ukudla lokhu kuswelakala kwezinye izitolo ngapha kweleMelika ngenxa yokusilela kwabachayeli okubikwa behlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Okukhanya lokhu kusilela ikudla okuvela emapulazini okufana lamatamatisi, imbhida lezithelo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu, yena othi edolobheni leSeattle lapho ahlala khona izitolo lokhu zigcwele ukudla.
Sakubona Mr. Gandhi. Umbuzo wokuthi bakhona yini abantu abalokhu besaficwa ligciwane le-COVID-19. Sizwa kuthiwa bakhona abantu abagulayo abagcwalayo esibhedlela, kodwa bese kusiba lokuthi bathi bona khona ngapha eSeattle, especially indawo lesihlala kiyo thina, khona abantu abaningi abagulayo kuthiwa ngabangahlatshwanga. Abatholakala belo mkhuhlane bayabe bevele akade bevele sebehlatshiwe kumbe sebefike baze bafika lokuthi bahlatshiwe lezane ezimbili le-booster. Bayanelisa ukulithola igcikwane kodwa ayisibo abantu abahamba ezibhedlela. Kuthiwa abantu abagcwalayo ezibhedlela lezi nsuku, angizwa kuthiwa izibhedlela zigcwele, ngike ngabona udokotela bememezela lapha ku-TV ngabantu abangazange bahlatshwe. Igcikwane leli likhanya aliyindawo, liba loyo liphenduka lisiza. Hayi, njengasemsebenzini wami nalokhu ngaqalisa ukusebenzela ngkhaya kusuka ngo-March last year, ngo-2020, yeah, lokhu ngaqala khonapho igciwane lifika. Lokhu ngisebenzela ngkhaya lakathe sokutshengisa ukuthi igciwane loyo likhona.
Sesike sabona kwezinye indigaba zingasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho?
Hatshi, indaba yesitolo Mr. Gandhi mina ngizwela ngapi? Ezindabeni. Lapha esithenga khona thina besingakaziboni izitolo ezilamashelf angekhoyo, njalo kasizange sidinge lutho, sivele sejayele ukuluthenga salithola lungekho. Konke nje ukudla esikudingayo kukhona. Lokuthi ungahamba ezindaweni ezinjengabo Costco abangama wholesale baloku begcwele njengendlela ababevele begcwele ngayo. Thina ngapha ugcwele lawa ama supermarket othwa ngo Safeway labo Albertson. Ngeke ngafika khona nje izolo ngithole konke engikudingayo ukukhona, anzange ngiswele lutho. Engikunanzeleleyo kuphela mina ukuthi izinto sezikhwelile. Ungananzelela ukuthi especially into njengenyama, i-beef, khwelile sibili kakhulu ukuthi isitshela thina abathanda inyama ukuthi hayi dlanini kancinyane inyama sikhwelile. Enye into enginanzeleleyo ethengwa ngabantu sonke ekhwelileyo luchago lamaqanda. Kodwa ukudla bekukhona sibili hayi kugcwele. Ama-shelf abelezinto izinto zangkhona zikhona ngingazi ngxinye kulamanye ama-states lapho okungabe kusehlula khona ukuthi ukudla kufike. But thina lapha hayi ukudla kukhona sibili.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seSeattle ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.